sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emsakazweni we Studio 7 ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 29 kuMbimbitho 2024 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Izitolo ezinkulu sezithengisa ezinye izinto ezibalulekileyo empilweni kaZulu ngedola leMelika kuphela. Ngoba zisithi imali yeZimbabwe kayisela hlonzi futhi ibulala ibhizimusi. Inhlanganiso yezihambi Air Passenger Association of Zimbabwe ikhuthaza abatshayeli bezimota ezithwala uZulu ukuthi batshayele ngonanzelelo ngaleli khefu lephasika. Kuthi usomlomo wePhalamende yeMelika uMnumzana Mike Johnson uthi uza kwethula udaba lwesikhwama esikhangelelwe ukuphathisa eleUkraine leIsrayeli ngenyanga ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izitolo ezinkulu ezigoqela ePick n Pay leseOK sezithengisa ezinye izinto ezibalulekileyo empilweni kaZulu ngedola leMelika kuphela ngoba zisithi imali yeZimbabwe kayisela hlonzi futhi ibulala amabhizimusi azo. Izinto lezi zigoqela amafutha okupheka, isepa yokuwatsha, uchako kanye lokudla okulungiswa inkampani yeDelta. Umzekeliso, i-2 liters yamafutha okupheka ibiza $4.59 kuphela. Ezinye izimali kazivunyelwa. Isiphathamandla senhlanganiso emela izitolo eZimbabwe Retailers Association uMnumzana Danford Mutashu utshele umsakazo ukuthi bathethele linyathelo ngoba labo bawoda impahla lezi ngedola leMelika. Ngokunjalo uthi ukuqhubeka bezithengisa ngemali yakuleli kutshayelela phansi amabhizimusi abo. Inyathelo labezitolo leli liza ngesikhathi idola leZimbabwe liqhubeka lisiwa nxa liqathaniswa leMelika. Emkambo wensitha idola leMelika elilodwa lithengwa ngenkulungwane zamadola eZimbabwe angamakhulu amane $40,000 kusiya phezulu. Okuyisilinganiso esisetshenziswa laba amabhizimusi lanxa nje uhulumende sithi kumele asebenzise isilinganiso se-1:32,000. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association uMnumzana Efidlela Ncube. Yena othi ukuthengiswa kwempahla ngedola leMelika kuphela lokhu kuza limaza abantu abavele besadalala ngenxa yokonakala komnotho njalo behlaselwe indlala yalonyaka.
Akumangalisi ukuthi osomabhizinisi abakhulu labancane bathi bafuna ukuthi izinto abazithengisayo zithengwe ngemali yaseMelika kumbe inye yangaphandle kuphela. Kungenxa yokuthi sebalahlekelwa lithemba emalini yeZimbabwe. Kanti ke njalo bangazi bayithathe le mali ayisebenzi nxa sebesiyathenga izinto lezi abazidingayo phela ukuze sihlale sizifica esitolo. Kayisebenzi khona eZimbabwe, kayisebenzi ngaphandle kwelizwe. Ngakho ke isuka igcwale nje ibe ngumqhuba ongasoze basize ngandlela thizeni ikakhulu njengoba phela sibone zomnotho zime ngayona lindlela.
Singathi lokhu kuchoni kuZulu weZimbabwe ovele ethwele nzima ngokudula kwezinto lendlala ehlasele ngamandla lonyaka.
Lokhu kusho ukuthi impilo izaqhubeka siba lukhoni ebantwini ngoba abayizuzi lemali yangaphandle izisebenze eziningi lokho ezithola imali yeZimbabwe yona lengathengiyo. Ngakho kuza kusho ukuthi kumele bayithathe lemali yeZimbabwe bahambe bayethenga imali yangaphandle emkambo wensitha base bezuza ke eyangaphandle kwamazi ukuze bakwazi ukuthenga ngayo. Kusho ukuthi ke bazalahlekelwa imali enenge lapho beguqula imali yaseZimbabwe siba imali yangaphandle. Impilo yabo izabanzima. Kuza kwenza ukuthi ke akade besenelisa ukuthenga basezukwanelisa ukuthenga. Kuza kutsho njalo ukuthi kuza kwanda indlala lobuyanga phakathi kwesizwe.
Umnangagwa sibone susa usibalukhulu we Reserve Bank of Zimbabwe esikhundleni sakhe yena ebesasalelwe inyanga ukuthi isikhathi sakhe sifike emaphethelweni esefaka omutsha. Kungaba kukhombani lokhu njalo singabona omutsha lo esiza lobubelo yini sibona kusiba lokuzinza kwezenotho.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kalasiqiniseko salokho akwenzayo kumbe afuna ukukwenza ngeReserve Bank. Lo ongenayo njalo uzafana lalabo abadlulileyo ngokuba akulanto ezaguqulwa iReserve Bank. Okonakeleyo lokonakalayo kubanzi kakhulu kuleReserve Bank. Kanti ke yona lalokho okuqondene layo kayilandlela yokulungisa nxa lezi ezinye izinto zingalungiswa ngendlela efaneleyo. Ngakho ke kangikhangelelanga ukuthi abantu bavuke sebelethemba emalini yeZimbabwe bavuke sebezuza izimali zabo ngendlela efanele emabhenki. Imali yangaphandle singamafashafashi sitholakala kuyo yonke indawo aye emkambo omnyama kuphela. Angikhangelelanga ukuthi osomabhizinisi abafuna imali yangaphandle bazangena bayifice itholakala kalula emabhenki. Kanti ke izinto zibe lula ukuthi zithengwe ngabantu. Buyanga soze buvuke buphelile, indlala soze ivuke iphelile ngalo Reserve Bank governor okhethiweyo. Izinto abangasoze bazilungise lezo kungalungiswa ngezinenge ezibanzi ezizwe ezihlupha ezizwe ezidiliza umnotho.
Umnumzana efidlela Ncube isicukuthwane senhlanganiso emela abathengi National Consumer Rights Association. Sixoxela ekobulawayo. Lanxa sehlulekile ukuxhumana leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba, uhulumende uhlezi esithi ukuhlela intengo ngedola leMelika kuphela kulicala.
The Voice of America.
Abenhlanganiso emela izihambi ePassenger Association of Zimbabwe sebekhudaze abachayeli bezimota ezithwala uZulu ezigoqela amabhasi lamakhombi ukuthi bachayele ngonanzelelo olukhulu ngaleli khefu lePasika. Bathi abachayeli kumele balandele imithetho yemigwaqo, bengagijimi kakhulu futhi bengachayeli bedakiwe. Abenhlanganiso le bakhuthaza njalo izihambi ukuthi zimangalele abachayeli abayabe begijima okwedlulise amalawulo okufaka impilo yazo engozini kumbe abachayela bedakiwe kumbe bediniwe kakhulu sebewozela. Usikomitsho wamapholisa upolice commissioner general Godwin Matanga wazise ukuba uhlangothi lwakhe luza kwengeza inani lamapholisa emigwaqweni ngaleli khefu lePasika emizameni yokulondoloza impilo yezihambi kanye lokwehlisa ingozi zomgwaqo.
Lumbukiso olendikimba ethi Illustrating Voices uvulwe ngobona usebenza.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. abadwebi beZimbabwe abalichumi lantathu 13 laba kwamanye amazwe babe lombukiso emifanekiso abayidwebayo ebulawayo National Gallery ovulwe isiphathamandla seMelika esibona ngokukhulumisana lozulu esigodlweni seMelika eZimbabwe. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lumbukiso olendikimba ethi Illustrating Voices uvulwe ngobona ukusebenza kwelemelika iUSA Public Diplomacy Officer unkosikazi Baker Achanepa uthi imisebenzi yabadwebi beZimbabwe bayayisekela njalo iyabukeka ngoba ikuzinga eliphezulu.
Inanzelela ukuthi lonke lapha lithanda imisebenzi yobuciko. Le yindlela emangalisayo yokwabelana labanye lokuziveza kulokho esihlangana lakho empilweni. Ngiyalibonga lonke ngokuba lapha ukuzosekela lo mbukiso omuhle kangaka, ongenze lami ngeza lapha ukuzowubona. Kuhle kakhulu ukubona lokho. Njenge-US Embassy, siyakunanzelela ubuciko lobu okumangalisayo obemisebenzi yezandla okuseZimbabwe. Umsebenzi wethu njenge-embassy yukuthi sibone ukuthi abenza le misebenzi siyabaxhumanisa labanye.
Omunye wabadwebi abaphatheka kumbukiso lo uSimba Mayengera ubonge uhulumende welemelika ethi sebeke babukisa esigodlweni njalo sebezobukisa nakobulawayo.
Umbukiso lo uqala lamhla in March uzuphele mhlaka 20 April. Kwakule yinye exhibition eyayenzakala eHarare for 1 month layo uqalisela ku-February eyaphelayo yabe sibuya lapha kobulawayo.
Omunye wabadwebi ongene umbukiso lo uShemin Baloyi ubonge kakhulu usekelo abaluthole kuhulumende weMelika ethi kungami ngabo ukutholiswa usekelo.
Ngiyajabula kakhulu ukuba lapha and also ukuba phakathi kwabantu abathanda iart and also being back home. Ngiyajabula kakhulu kakhulu lapha kobulawayo ngisebenzele eHarare but lapha kusekhaya.
Umzali obemele indodana yakhe edwebayo uSindiso Nyoni osemazweni okwamanje unkosikazi Sophia Nyoni uthi uyajabula ukubona imisebenzi yendodana yakhe ibhoda izindlu zokubukisa. Abadwebi abaphatheka kumbukiso lo nguSindiso Nyoni, Osmond Chuma, uShemen Baloyi, uKuda Baskwa, uKembo Chafika, uBayham Gore Ema, uSimba Mayengera, uSakhi Mafundikwa, uLomedi Maka, uCharles Makwanya, loCharles Maviane Davis. Abadwebi laba bathi basebenzise indlela ezintsha zakulezi insuku zokudweba njalo bathi bakhangelele ukuthola inzuzo ngemisebenzi yabo. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezi phathelane leMelika, usomlomo wedalela parliamente elelower house umnomzana Mike Johnson usethembise ukwethula udaba lwesikhwama semali esikhangelelwe ukuphathisa ele Ukraine kanye lele Israel ngenyanga ezayo. UJohnson ubikwa elokhu ethikaza ukwethula lolu daba ngoba amalunga ebandla lakhe elama-Republicans athi kawafuni ukuthi lesi sikhwama siphathise amazwe lawo mabili kungela ngxenye yemali ezaphiwa ugatsha olubona ngokulondoloza imingcele yeMelika. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amabutho akwele Ukraine ekhala ngokuthi asephelelwe izinhlamvu lezikhali empini yawo lebutho lakwele Russia. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Ubuhlungu ngempi eUkraine leRussia yikuthi abantu abaseyela iUkraine abantu bona abaseyela abantu beUkraine asobantu abathembekileyo. And ngangisitsho abantu bemazweni lapha bazithi first world lava sakhulu yamerika bayadinwa masinyane impi leyo ayiqondana ngalabo bayibona iyimpi yerussia le-ukraine so isapoti yabaizikhali zababa bezithembisa ye-ukraine lezimali sokusiya sokudonda abanye sebesithi angaphiwa abantu be-ukraine bengaphiwa but udubo yukuthi selisithi umuntu engaphiwa lina lavela laqalisa kudala impi latshaya isilwane ngempama batshaya uputin ngempama bathi thina sizakulo sincedise kuze kube nini lanini but kathe sebefake imigoqo ukuthi imali yangikhona kumele iphuze as long as iphuze imali lani uyafika ikho kufunwa nguputin kuni uyabelokhu etshaya i-ukraine so leyana yimpi ebuhlungu for ebantwini labantwana lezalukazi everybody abadisplaced asebegcwele indawo yonke ngoba usoze bafa babuyela kibokwa yimpi ezathatha isikhathi ngoba kathe i-ukraine izikhali sezisiya zingasangeni ngendlela ezazingena ngayo kuqala nalapha babe sebesundize khona irussia irussia sibuyela futhi yibo ubuhlungu bezimpi ungaphathanga okwakho
okungaqeda impi le kuyini inkulumo na njalo ngubani ongazikhokhela inkulumo kumbe aziqoqe
mina ngibona ngani i-European Union nxa kuyukuthi balothando lokunceda i-Ukraine yiwo amazwe anganceda abangafosa uPutin ukuthi angene ngaphi ekukhulumeni ngoba uPutin angaza aqaqicelwe yi-America kumbe afoswe yi-America ukuthi angene ekukhulumeni imbili yi-Britain abangekho phakathi kwe-European Union njalo uhlupho lwamazwe kunamanye amazwe anxamile amanye amazwe ayasapoti iRussia aphinde asapote le-Ukraine kulamanye amazwe abanjengabo-Belarus labo bani bani abase-wa part of Europe abasapoti iRussia abanye basapota i-Ukraine nxa bengezwana lamanye amazwe abanjengabo-Poland and others abaphakathi kwe-European Union ukuthi babe yi-negotiating peace abanye ngale besiyakhuluma le-Putin abangapha abanye bekhuluma le-Ukraine yikho kungaba ngcono
Unkosikazi Priscilla Ndlovu ulandela ezombusazwe weMelika. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande wa Studio 7 Washington State khonapha eMelika. Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Sidabuka emazweni achiyeneyo amancane amakhulu asentshonalanga lenyakatho asacathulayo lasephumelele kodwa simanyaniswa lithemba lokuthi umbuso kantando kaZulu yiwo ongaveza ubuciko obuletha ingqubela phambili yabantu bethu kutsho unobhala obona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken emhlanganweni we-Summit for Democracy oyenzelwe kwelesiyo kwaba lenguquko enkulu emhlabeni jikelele ngemva kwempi yomhlaba i-Cold War kodwa lokhu sokulandelwe iminyaka engamachumi amabili yokubuyela emuva emizameni yontando kaZulu kutsho uBlinken Inkululeko isigugudekile ukhetho lwaba yize inkohlakalo isichabalalise ithemba phansi komanyano wethu sisukume samelana laloludubo kuminyaka emithathu edluleyo ohulumende abedlula ikhulu bevela kumazwe wonke womhlaba bazimisele uqinisa umbuso kantando kaZulu emhlabeni jikelele lokuphathisa amanye amazwe Elemelika livikela intatheli zindaba. Elemelika njalo liphathisa ngoncedo lwemali amazwe ambalwa ukuqinisa inhlanganiso zezindaba phansi kwesikhwama se-International Fund for Public Interest Media. Siyaqinisa njalo lemizamo yokuzivikela lokuvikela intatheli zindaba lalezo ezisebenzela phandle kwamazwe azo phansi kohlelo lwe-Journalism Protection Platform kutsho uBlinken. Elemelika lisungula njalo uhlelo oluza lawula amabhizimusi olwe-National Action Plan on Responsible Business Conduct. Lolu hlelo lulezahluko ezingamachumi amane kwelemelika
lemhlabeni jikelele ukwenzela ukuthi amankampani esisebenza lawo alondoloze ilungelo loluntu. Nxa sifuna abasakhulayo ukuthi bahloniphe ilungelo loluntu, ukuqinisa umbuso kantando kaZulu kuzadinga ukuba sithuthukise impilo kaZulu ngolwazi lwalezinsuku, kutsho uBlinken. Njengoba ohulumende bakantando kayiphikiswa besebenzisa ulwazi lwalezinsuku ukwephula ilungelo loluntu, kumele sibone ukuthi ulwazi lolu lusetshenziswa ukuthuthukisa uZulu lokuqinisa umbuso kantando kaZulu. Intando kaZulu ayiphongukwenzakala mahlayana, kutsho uBlinken. Kumele ihlale ivuselelwa sonke isikhathi. Sikwenza lokhu silethemba lokuthi umbuso kantando kaZulu ufunwa ngabaningi emhlabeni jikelele, lokuthi umbuso okhululekileyo uhlala udingakala ngasiphi isikhathi.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Soku isikhathi sembiko yenu.
Studio 7, Studio 7 njamba sabazi kuthi. Hayi, nasiphile. Studio 7 besicela abakhulu abaphethe izikolo, beke befike esikolweni esegwane ndawo lesonzisha nyawo. Hayi khona. Hayi, amateacher aba isigaba abantu esigabeni baqhatha amateacher baqhathela bona because akusela amateacher lapho esikolweni. So kuthi manje uqhatha amateacher lapha, amateacher manje kumele ehlale ibhadale every Friday kunika ama 20 rand amanpendi, ama 300 ngapha siyaholisa, so besicela ukuthi abaphethe izikolo beke befike kuleyo ndawo beke bebone nje ukuthi ungalungisanda kwabani because la mateacher aqhatha ngabantu esigabeni. Ngiyaholisa yithini abantu hlezi sikhiphe izimali every week, every month, izimali zakhona ayichaji nothi ziya. Isicelo sami Studio 7 ukuthi because akunamatitsha, abantu basebeqashela amatitsha lapha manje sokuzizimela, imali zakhona zikhoneka every abantwana baqotsha nje every day. Hayi, sokunzima.
Ye, kuStudio 7 size sikamthokazi. Emhlabeni noba kuthiwa abantu bathengisile isizwe sikamthokazi, akula muntu othengise njengoSengezo Tshabangu. Sengezo Tshabangu wakhipha abantu ababevotelwe ngabantu, wabakhipha wathi yena kufakwe abantu abangalunganga, wathi eqede lapho wathi uzafaka abantu bakhe, wagcina lapho wagcine engasafaki nalabo bantu bakwayesithi yibo kufanele bangene. Izano yazihambela siyodwa endaweni eziningi.
Studio 7, Studio 7 usakaza bahle. Hawu, silibonga ngembiko yenu lesitholela yona. Yazi iZimbabwe ukuze ilunge vele idola labo leli RGD wathi leli akumele puche lokuphume. Inkinga nje ukuthi nje izana uPF nje iyala ukuthi ivume ukuthi hayi idola liyalisebenza. Imali kahle eZimbabwe ikhona eBritain ivalelwe. Imali current ivalelwe. Ukuthi nje imali le economy ephuma eZimbabwe ukuthi nje ile khanda lomuntu wabamzonda umuntu abambulala abantu bezana uPF. Imali omeli sizosebenza eZimbabwe bavume phethu behlulekile. Behambe bencenga iBritain ilungise imali, imali eZimbabwe ibe nemali yayo. Kuphela kukho kunye. Ngoba ngaphandle kwalokho hawo bayalokho besenza khona lokho betshontsha wona ngokuthi abantu zange idola labo leli shile olele ake basixolile thina sina sifuna ukuba le mali eZimbabwe imali ezwayo.
Ku studio ninjani labalaleli lonke. Mina ngisuka ngiphansi kwelenkayi lapha esigabeni seBhonyi kwelegodla. Ngibingelele kubalaleli lapha ngibele la osifiso Sinqobile Dona Brighton Mathema KP bamazi ngo KP umfana hayi uhluphile sikile emakhaya la. Labalaleli abanye abangaphezulu lapho linjani linjani. Hayi, ilanga liyachisa kithi ngapha liyachisa. Ngibingelela nje bonke nje kubofomfo kwaphana egubeni ongabe lalele nje. Mina engikhulumayo-ke ngingu-Mr Chain, bangazi bambiza ngu-Mr Chain abaningi kakhulu. Awubizi ngu-Mr Chain but xa ungani awusalizwisisi kahle igama umqaphelisi. Usidlamdema umadumo umfulo omkhulu uBhambathi ugobakhulu ubanemali umnanzi omduna.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli ulakho ukusithumela owakho umbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa ufuna njalo ukuthi sikuthumele izindaba zethu nge-WhatsApp, faka isicelo kunombolo ezifanayo, ngisiphinde njalo, +1 202 465 0318. Kuhlelo Woza Friday liviki silabaculi bakobulawayo abahlabela ingoma zokholo, sinanza ikhefu lePasika. Nampa bexoxalo Ezra Chisa Spandawe Studio 7.
Balo weBhayibhelini uthi uJesu Kristu wabulawa ngosuku lwanamhlanje ebulawela izono zethu. Umculo esibonga inkosi Sibanda othume ukuthi bongi uthi ulivisela ikhefu elimnandi ngomculo wakhe.
Bonge iEasters. I just want to wish people a very happy Easter holiday. Badrive kuhle, babe nosuku labo oluhle. Ingoma leyi ithi Moya Ongcwele.
Sakhulayo Robert Fazama Dungwe ozibiza ngokuthi Robert M kwezomculo usethelela ilizwi lePhasika.
Umbiko weEaster ikukhuthaza abantu ukuthi yebo mabajabule, kodwa bejabule bekwazi ama limits abo, bekwazi njalo ukuthi uNkulunkulu uyabathanda.
Esmeralda Monique yena ukula ezokholo engu Esmeralda Nyasha phosela ilizwe ukubalalela isizwe utsho lokuthi umculo wenu bengawuthola ngapi.
Ingoma yami ithwa ngumune Nyasha Jesu, let's be safe, do not drink and drive. Icompilation yethu iyatholakala ngemande kuma DSPs wonke lama social medias wonke.
Bebe ngumfundisi njalo ungumculi wengoma zokholo, laye usiphathele ilizwi lePhasika.
Ngiyalibingelela egameni lika Jesu, ngilifisela ikhefe lihle leEaster. Sanqotshelwa. Enjoy and be safe.
Ngosukule Good Friday besiphethe abaculi bengoma zokholo, uBongi Europa M Esmeralda Nyasha lo mfundisi ufana noSibhebhe kuhlelo Woza Woza Friday. Ngithi kevele mnandi njalo elingelangozi kini lonke igama lami uYesu Jesu Sibanda.
Sithandwa senhliziyo yami bo, sithandwa somoya wami, thwala
Pepe la ye, uy estado a su mano.
Awu kwase kwamnandi suka madoda libele phasika enhle bantu bakithi ezindlini zokukhonzela abanathayo libunathe libuthela amanzi ayikwanele mthokazi omuhle olivalelisayo nguntungamilinkomo lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.